Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethi kusananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besihloneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kati nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusetshenzwa indaba abantu yikapho kuphaa sekhona umsindi.
Amapholisa kobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ngemva kokutshengisela endaweni eyakhelwa i-Egodini Mall.
Lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe lenye idebt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale? Because esikufunayo ukuthi kube le ndlela ecacayo, kube le justice.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kaziboni sizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa lahlawuliswa ifine ngemva kokutshengiselwa okwenzakale endaweni eyakhelwa amavinkili lesilindo semichova lamabhasi eGodini Mall. Abe-MRP batshengisele besithi akuqatshwe izizalwane zesigaba seMandebeleni ekwakhiweni kwale ndawo, hatshi abasuka kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ekobulawayo.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule $20 ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshe eGodini kusite 60. Kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo, then abantu abasebenzayo labana sithethi kusananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo laba besihloneni. So sasesihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kati nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusetshenzwa indaba abantu yikapho kuphaa sekhona umsindi. Kodwa navele umsindi ubungekho kangako ngoba wona labade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sitha sibafuna eGodini. Bazisiza ngobathi sesithethe sifuna i-management yangkhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngwenkayi, omunye ngwebhinga, omunye ngwetsholotsho. Sathi bisani izithupha zenu ukuze sithole ukuthi lingabe tsholotsho lebhinga yini, but abalazo. Sathi asihambeni ehofisini kumanagement yenu siyebona ukuthi iqiniso lilinalivela.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanethi Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebize abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa, okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanethi alale khona ngale kwasokusithi ke namhlanje emva kwemini enkulu wasebhadala ifine ye-$20 sebesithi bamcharge nge-disorderly conduct.
Umabhalane jikelele weMthwakazi Republic Party umnumzana Akhimi Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abanyeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa okungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa into esingeke siyivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi, loba sifika e-police station sisithi thina siyangena, ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya. Saze sagcina sisiyabonela lo member in charge. Member in charge wasupporta na lepholisa leli lisekela ukuthi liqondile uma lisitshela ukuthi siyahlanya. Kambe amapholisa engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo. Yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo mhlubulo emandebeleni kahlonitshwa nguhulumende wehalali.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kukanti bevele belelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Ithayi Zamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe committee yedalela eParliament ebona ngezemali bebekobulawayo namhlanje bezokuzwa imbono kaZulu ngokuphathelane lomthetho ozavumela uhulumende ukuthi athathe isikwelede senkampani emba lokulungisa insimbi eyezisco steel. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulo mhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani. Ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulinyoka kuthiwa yi-RPZ debt assumption bill whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamathekitha kodwa ngocinga ukuthi abantu kazana abantu abangaholi lutho babhadale i-tax earning ubona ku-clear i-debt liyana. Nango kathi sohulumende sebuyelwa kweZisco Steel isiyibhadale kuze kube nini sibhadalana lezikwerede ezingacubungiswanga ezinga-investigatewanga esingakwaziyo ukuthi izaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezaffecta abantu phansi? Khathesi ama-doctors akustrike but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe lenye idebt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 we-Constitution njalo nabekhangelela laphana ukuthi kwahamba ngesicela laba ababonayo bekriminalize ngoba bathenga imali zethu sesibhadala thina but it's for the interest in our house. So, what happens is what you come to Laga Laba on the day, they have their matches, you know,
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhulu kakhulu ngendlela ukuthi uhulumende zonke lezi zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezi zimele zisetshenziswe ngayiphi indlela kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezezikostili zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ichiyachiyene kodwa engakutsho kakhulu okuphuma esobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe iParliamente njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale leParliamente ahlala kucommittee ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede kwenziwe ngozibandlela lonyaka kodwa awukadluli edale leParliamente. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa. Amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Nesikhathi amakhulu lamakhulu abeZimbabwe ahlala kweBotswana belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika, amachayeli bakhonona ngokwehluleka ukuthola incwadi yezimoto ama-temporary import permit okumele atholakale ebulenjini be-internet. Intatheli izindaba yeStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweBotswana.
Ugaja olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhathane olwama-temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labatshayeli abafola emngceleni wetshiyeneyo belinde ukuthola ama-TIP kodwa abatshayeli sebekhonone ngokuthi abatholi isizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yiStudio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqilane lomduli ngoba ikhasi lemzili mntwana lisehluleka ukubhalisa abatshayeli ngokupheleleyo. Omunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole iTIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emabhoda ngamalayini, you know, le system nje ongeke ube yasho ukuthi usuka lapha uye laphana uye lapha, but bebesiphe ihope ukuthi sokule ETIP yabo le khona. But when you go online layo ilama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela ebesikhangelele ngayo as it is. We're trying ukuthi sithi get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu asefika adingisa.
Abachayeli kumele bangene ngenombolo ze passport ukhasi lapho utholakala khona iTIP kodwa okwaneliseki okwamanje. Umnumzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo ikakhulu bekhangele ikhefu elifana lePasika kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lePasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
ukuphuza ukunikeza ama-TIP emngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amachumi amane lamangamachumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anelo Nkomo uthi iZimbabwe kumele iqale ibe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza kuqotho ngaphambi kokunxusa abachayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe lesiqiniseko sokuthi uhlelo lolu luzasebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimba kade ingakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 okade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sewuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe ezibhekise eZimbabwe, iningi zithatha nalesi hlobo labangani ngekhasi lesikhathi sePasika. Ngumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabro kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwe ngabesifazane ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga lapho kunanzwa khona imisebenzi yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abalondoloza ukuthula abomanyano wamazwe omhlaba bathi ukufakwa kwendawo yoku kwathaza abedlula endaweni ePuntland kwele Somalia sokuncede kakhulu empini yokuvikela imisebenzi yamaqembu yabalwa becatsha abe Al-Shabaab le-ISIS. Inkokheli yebandla elibusayo kwele China ele-Communist Party ibikwa ithatha amanyathelo okuqondisa okuphuma emisakazweni kamabonakude e-TV imifanekiso yefilimu ebonwa ngabantu kanye lengwalo okumele bazibale. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Election Commission luthi kulamabandla adlula ikhulu lamachumi amathathu azancintisa kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala kule mbiko ethi sokusungulwe njalo umanyano wabafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansili olwabaphikisa bezimele. Sixoxelo sakhulayo ozancintisa ephansi komanyano we-MDC Alliance umnumzana Rodney Jele endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo othi laye uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edalele ephalamende onguye njalo osungula lingxoxo.
Ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi ama-independent uma ngingaqala nje lapho asuka edalwa yikuncipha kwamathuba kwabanye abantu emaphathini wabo noma iy'ngxabano eziba khona phakathi eqenjini ezigcina zilida ukuthi umuntu abone ukuthi angiphume ngizimele, mhlawumbe ngoba ebona ukuthi angaba nabalandeli kuleyo ndawo. Kodwa-ke ubuningi bamaphathi akuvamisile ukuthi kube yikho ukukhipha abantu ukuthi kubeke kuma-independent. Sesizamile futhi uma ngibuka mina ukuthi amaphathi athe esanda kodwa aphinda ancipha. Ngoba ungakhangela manje iMDC Alliance umbimbi lwamaphathi awu-7 akhuluma ngezwi elilodwa azancintisana namaphathi amaningi ebewona eyiphathi eyodwa. Yebo kambe siyabona amaphathi amaningi ikakhulukazi aqhamuka ngakuhlangothi lukaZANU-PF, kodwa-ke eqiniso lonke ukuthi awamaningi mhlawumbe ngaleyo ndlela esicabanga ngayo. Kodwa-ke futhi noma emaningi akusikhona isizathu esenza abantu bafune ukuma bebe ngama-independent.
Okay, hayi kuyezwakala mnumzana Nkomo. Mnumzana Jele, wena othini? Ukubona njani wena ukuthi kungani amabandla ayagcwala labantu abazimeleyo?
Ya maybe ngingezelele khonapha kubaba uNkomo ukuthi I think at the end of the day okunye okukhozelayo khonoku ukuthi abantu beqini bezimela bodwa kumbe amabandla eqini isiba maningi because at the end of the day and we exercise ama different views. So omunye umuntu nxa ebona ngani i-organization akade iyo ayisahambisani lalokhu yena kucabangayo uqini ibone engcono ukuthi ngono mina ngiphume emebhenqini labogruba mabangani bangisupporta sizinze lokwethu beziphushele yabo i-agenda abafuna ukuyiphusha. So I think in addition to akade khulunywa ngobaba uNkomo, maybe that's my contribution.
Ye baba uNkomo, siyabona ukubana iminyaka yonke kusiba lokhetho bengani banenganyana abakhona abafuna ukuncintisa kodwa sekufika ukhetho sibone sebebalutshwana ikakhulu abafuna ukuba ngomongameli. Ubona ungani kugcina kuhamba njani? Abantu bayabona yini ukuthi bamotshe isikhathi sabo?
Ye isikhathi enye into babugandile ukuthi izinto ezimbili la. Okunye ukwanda kwamaphathi kusuka kuyimisebenzi mhlawumbe yeqembu elibusayo lakhe amaphathi amaningi ngenhloso yokufuna ukuthi kuhlukaniswe amavoti. Kodwa futhi okunye kwenziwa yikuthi kunemali phela ekufomeni amaqembu, ekubhaliseni iqembu ukuthi lingenele ukhetho. Abanye abantu baye beyifunela nje lezo mali ezinye ezingeza kulaba bantu abaxhasayo esingathi ngamadona. Ezinye imali eziphuma kuhulumeni ngokomthetho nje weconstitution ukuthi vele amaqembu angenele ukhetho kuba nemali ayizuzayo yokuthi ibalekelele ukukhankasa. So yilezo zizathu eziyakwenza ukuthi kube namaqembu amaningi. Kodwa sithi uma sisiya phambili umuntu ethi mayesebona vele ukuthi ithuba alikho ngoba uvele likade lingekho sobe seqala-ke uhoxa. Yilezo zizathu-ke eziba khona uma kuyokhethweni ukuthi baba baningi osomathuba kanti abaningi bakhona abantu nje abafuna ukuzenzela imali kuyiprocess yokhetho.
Ya
ngingangezelela nami khonapha.
Ye ungangezelela.
Ya okunye I think yanti singabantu isintu sithi umuntu kumele azivuke amakhwapha. Okunye kuyabe kukhona ukuthi hayi maybe la uyabulesifiso but nxa usubona amanye amajahe gijima lapho esenza amanye amarali begcwalisa ama-stadium wena engxinye uyabulabantu abayi-5 obafake esikhwameni uhluzinuke la amakhwapha ubone ukuthi hayi kutho ukuthi i-capacity yangikhona yiyengelayo. So this is why maybe nxa sokufika ku-presidential abantu bagcina besiba limited because uyathola ukuthi kulamanye amaphathi o-president bamaphathi ya-opting ukuthi be-contest as MPs ya-opting ukuthi be-contest as councillors because babe kwazi ukuthi hayi phezulu ngale kufuna amadoda aqinile yagijimayo TV.
Lo ke umnumzana Rodney Tshele osakhulayo ozancintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela isigaba senkulumane eGobulawayo exoxa endawonye lo mnumzana Zenzo Nkomo ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edale lephalamende. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi amapolisa ensita akwele Russia asebenza elizweni leli phosi angamajumi amahlanu kumele aphume aphele ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Ilizwe lemelika lithi lizavala njalo lehofisi yakwele Russia esedolobheni leSeattle eWashington eseduzane lamagceke endizamtshina zebutho njalo lenkampani ekhanda indizamtshina eyeBoeing. Umongameli Donald Trump wenze lokhu kulandela imizamo yeRussia yokubulala umnumzana Sergey Skripal nomntanakhe uYulia isebenzisa umuthi obulala ngokuvimba imithambo lokunye okufanayo. Ababili laba basesibhedlela lapho abagula khona okumangalisayo. Ilizwe leMelika seliqalisile njalo ukuxotsha amanye amapolisa ensita akweleRussia alitshumi lambili asebenza kwinhlanganiso yeUnited Nations okuthiwa kawasebenzi ngemfanelo. Ngaphandle kwelemelika ilizwe leBritane lamanye angamajumi amabili lane kanye leNATO asexothe amapolisa ensita akwele Russia alikhulu lamajumi amahlanu. Umkhokheli kahulumende wakweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi okwenziwe lokhu ngokokuqala ukuthi amazwe wonke omhlaba jikelele axotshe amapholisa ensitha akwele Russia ngesikhathi esifanayo. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi ukuxotsha amapholisa ensitha la kuzakwenza ukuthi kwehle ukucutshwa kwezizalwane zeMelika lilizwe leRussia. Uthi benze lokhu njalo ukuthi batshengisele ilizwe leRussia ukuthi kubi abakwenzayo, ikakhulu ukuzama ukubulala omunye wabo. U-ambassador Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations uthi amapholisa ensitha la asebenza okungavunyelwayo eMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump, uthi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana leRussia nxa lingaguqula izenzo zalo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Akwenze imidlalo lamhlanje, intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yeviki yesithathu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe emini lamhlanje.
Iqembu leChikeni linqobele Mutare City nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluvivi, njalo ohlohlele iqembu leChikeni nguDaryl Nyandoro. Limpumela isho ukuba iqembu leChikeni selilemiklomelo eyisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu leChikeni uJoey Antipas utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe kumele lilungisise phambili ngoba abagadli bakhe bedlalisa amathuba abawatholayo.
I thought we had a good performance, but we just need to work on.
Sidlale kuhle sibili okwanamhlanje, kodwa into esimele siyinanzelele kubana okuqathekileyo kubana sihlohle. Esikufuna kathesi kubana silungisise sibe ngabantu abahlohlayo, ngoba akuncedi ukuba sibe lamathuba kodwa singawasebenzisi.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBulawayo City libe ngutshikilobhanqa leqembu leBulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni yePapa Field. La maqembu abe ngu-1-1. Iqembu leNgezi Platinum linqobele Dynamos nge-1-0. Elecapes United libe ngutshikilobhanqa 0-0 leFC Platinum. Iqembu leZPC Kariba linqotshwe ngeleHerentals nge-1-0. Eleyada linqobele Black Rhinos nge-3-1. Kuthi iChapungu leHarare City libe ngutshikilobhanqa 1-1. Imidlalo yeviki lesithathu iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu layo lendaza elizadibana khona lele Triangle enkundleni yePapa Fields, kuthi eleShapane Mine lizadlala lele Nitroot ngasemaclass. Ngiyimele Studio 7 ngokoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Amandebele ingoma kaZinja ziyamluma isigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. Amapholisa koBulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa ngemva kokutshengisela kwalo endaweni eyakhelwa iGodini Mall. izakhamuzi zakoBulawayo zithi kaze kubone isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.